So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kuMfumfu 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Indoda layo ebadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzanu PF na umnumzana Emerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo Lupani yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mgabe ngeviki edluleyo okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa nguMnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mgabe uchotoze uMnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. UMgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi uMnangagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izanu kuzashuka esikhathini abazadlepha nakhona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uMnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la ebadodeni ezizwayo. Futhi uMnangagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba divide ama province kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya kuma ku Congress yezanu PF.
Kodwa uMgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje uMnangagwa emtshela ukuthi ayiso phelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Yebo uMgabe ulawo lawo mandla ngokuthi kwesisekelo sombuso esombuso welizwe iConstitution of Zimbabwe futhi ulawo lawo mandla ukuthi amkhiphe uMnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi wayibe senza kanje khona kume elamandla ukuthi amxothe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboqhamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu kuba bakubangayo. Enti mina ngombono wami mbona ngathiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khona lapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipa okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kuloMnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi uMnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela uMgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othiwa nguQueen Marie Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleda to the revolution in France. Umama lo uyeqa amasinga ukuthi imngcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe. Into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisungulwe sichallenge into yenziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kiwona la mabhanga amabili yabivelele yomali ingekho.
Akusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi okuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathesi kwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile nxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibecine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu bezama ukuthi beyigcine ezindlini esingathi ngesikhiwa ihodini ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota asekwezindawo yafutha amagaraji engelalutho ngitsho omile qha. Ukugcina sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika-Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko betu Babe tete la mazo Tena masigo
Namta kezi kangela usigo Kulungabe abantu abahlala emazweni Pangani balubambile sibili Ukuthi kungabe kuyini. Kula masigo amaningi kakhulu Okunye kweteswa inkanda kwabantwana Okunye njalo ngokutshiyeneyo. Nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kuna eHaveron.
Hayi kancane nje kunxengiswa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankhona. So ke singathi wena obone ngazane losiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron.
Isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana lamanje nje ngibone abantwana abancane even loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokhu bekubambile mpela.
kodwa konoku ke ngokubona kwakho abantu babuye ekhaya kumbe kulabo bazala babuya khona ngapho kubanje njani
lezinsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalwa lapha ebutswana uthola ukuthi ube kwasi isiko langa kithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sise senza khona ukukhanya sebasivele sikubona kusenziwa esikweni lakwenu
inkaba vele yona layo kuqakatheke kangakanani ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njengoba singaba kwendemanded thina sebasikwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba lena iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile kubantu lokhu sikulandela
kodwa kunceda njani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakuloncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa sibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanisa ukuthi alahlekaze yafika ngakibo ngenxa nje isiko kuphela
siyabona ukuthi-ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi-ke ulahle inkaba kwenziwe konke khonokho ovele okwenza vele khonokho mbani ukulahla inkaba leli
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesi siko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esiningi babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababesenza ngayo alibana bedaba umntwana
ye siyakubona khonaphana ekudabeni lokulahleni inkaba kungani kuqakathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiya phambilini ngakusize kuphele yini konke lokho
ye kuzaphela kodwa abanye ababelokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonselelanyana omunye uyabulokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimande sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbona ngani liyinto eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale-ke e-Haveron kwele Botswana ungathini lokusasa mfowethu
siyabonga
hayi-ke okwalamhlanje simalapha-ke zulu kandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukip stube
lilanibayawagcina masewawawusenziwe mandu
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakhwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe mnumzana Ndebele ngiyakwamukela kuhlelo unjani
kunjani
wena? Ngiyaphila ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende weZimbabwe uhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time bebefemelisa ukuthi becontrole ama-registrations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yozokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisa ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi uhulumende uvele uyavikela imisakazo yakhe. So amboni ukuthi kulo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzananzela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu bekhonisa ngokuthi imithetho yezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjengaye-ZBC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo ZBC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Ufaka uhlelo lwabo ebulenjini kodwa ngikutsho ukuthi uzananzela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day iZBC ifake uhlelo lelo akulanto abazayikhuluma. Ngizathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abayezembangazwe abantu abaphikisana lohulumende. Adaze size kuthiwa umuntu weZBC ubothiwe kuthiwa udisayine upresident umbuthethise omunye umuntu kodwa nxa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzaze umsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili besevala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama but they will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa. Ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyene ebulemjini kubele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo.
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kulama VPN nalo ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasoze icontrol nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidlisa umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethi ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
Okusobala ukuthi abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho elizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe, njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje benze abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wothi ngilibalelise. Lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqhakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. UJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxe entanyeni yakhe aphoselwe elwane. abeseqhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ephenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kusho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abeyazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapha imihlanganiso esihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso zikakhona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abatshatisa abantu, baqala bababuze umuntu engatshati ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibithela ngemuva ethi alike lihambeleyo kulwa kuqala lingatshati, ngoba umtshato ungahluphelile. So okokuqala nxa sikunanzelela khonoko ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa kwesiphile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoko okhubekisiweyo ngumfo wenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isinto. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye, abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elala enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelanga. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu, ikanti lapho uyabe usulimala kabili. Ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda, inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into okumele uzitshele yona yikuthi, okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabe ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shuwangizaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokho nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, kwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uba ngabe lingakhulula amasindo enhliziyweni, kumbe ukhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe ukhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuthi sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amasindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki leli elizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto. Silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Mdlangethilwa ngikhathela ungigcina nkosi, mdlayethelwa lincephile ake ungigcina, ungigcina Won't Shangi Tushwa is in Katas, Ungi Trenangos, Shangi Lima is a lame, Ave Ungi Trine, Shangi Piwa Ogum Shaw, Ungi Trenangos, Shangi Lima who's a tail, Ave Ungi Trine, Shangi Lele.
Smith, Black Mambazo, Amambazo, Amnyama, begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ye gospel, ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele, silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa likhumbule sihlobo zami ukubana iZEC iyaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.